So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthoka zomuhle ngomvulo mhlaka 12 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane ababotshwe ngolesihlanu besetheswa icala lokudiliza amahofisi ezanu PF bazamiswa emthethwandaba namuhla lapho abazacela khona ukukhululwa ngemali yesibambiso ibail. Ingcweti kwezenotho zithi kalisoze liphathise inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe elokuvala ama bank accounts awamankampani abikwa esala ukuthengisa ngedola leZimbabwe efuna elemelika kuphela. Kanti oke wabangumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo kusasa esetheswa amacala angamachumi amathathu lasikhombisa 37. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abahlali benyathime abangamachumi amathathu lasithupha 36 ababotshwe ngolwesihlanu lweviki ephelileyo besetheswa icala lokudiliza amahofisi ebandla lezanu PF lezindlu zabanikazi bazamiswa enkantolo yeshitunguiza namuhla lapho umantshi azahluza khona isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Lokhu kwaziswe ngamagqwetha amela abasolwa laba awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum. Bamiswe enkantolo okwakuqala ngomgqibelo lapho abakhonone khona ngokuthi batshayiwe bahlukuluzwa kakubi ekubotshweni kwabo ngamapolisa. Amagqwetha abo athi abantu laba betheswa umlando wokuphatheka kudlakela olwaba khona phakathi kwabasekeli bebandla lezanu PF le-CCC khona le enyathime. Kodwa amagqwetha athi bayalilandula leli cala abasolwa besithi babotshelwe ize. Abacubungula izenotho bathi kalisoze lisebenze inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe elokuvala ama-bank accounts amankampani alitshumi lambili 12 abikwa ebesala ukwamukela idola leZimbabwe ethengisa ngemali yaseMelika kuphela. Iphephandaba leSunday Mail libike izolo ukuthi amanye alawa mankampani yizitolo ezinkulu zeHarare ama-supermarkets. Ngeviki ephelileyo ugatsha lweReserve Bank of Zimbabwe olweFinancial Intelligence Unit luvale ama-accounts amankampani abalisa iSachs in Trading, Simrak Enterprises, Brainscope Investments kanye le Mulena Enterprises ngesizathu esifanayo. Ekhuluma ngempela sonto, umongameli yeMasoni Mnangagwa usole kakhulu osomabhizimusi esithi yibo ababangela ukutshabalala kumnotho weZimbabwe ngokukhuphula intengo yempahla ngaphandle kwesizathu. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa yena othi ukuvala ama-accounts awamankampani ikudlala ngesikhathi.
Angisoze ngincede ngalutho. Uhulumende lapho wenza ipolitiki uzama ukuthi yena athi amankampani yiwo aphambanisayo, kukanti-ke uhulumende wavele wafaka imali engelasisinto esithi thina ngesikhiwa i-bad money, imali engalunganga. Sithi ukuthi nxa kule yusa e-bank, bona be-bank sebeyathatha i-yusa bethiye i-bad money nalezi Zimbabwe bonds. abantu besaba khona ukuthi izimali zabo ziyathathwa. Yazithola uhulumende ebuthembisa ukuthi uzakunika imali neNostro, abaningi abazange beyitholi leyo Nostro, izithembiso zikamvunda kumtelesha akunatholi ukuphumayo. So abantu bazama ukuthi bezivikele ukuthi bengabi ngomtelesha. Uhulumende usezonda ukuthi why lina lingavumi ukuba ngomtelesha. Kanti uhulumende ubona ngani sonke sibele, kanti-ke sivusile sikhangele isitothi sonke sikahulumende sisemehlweni yethu.
Abezanu-PF bathi osomabhizimusi laba balimaza umnotho ngabomo ngoba befuna lelo bandla linqotshwe kukhetho oluzayo njalo kunqobe elenu.
Lawa ngamanga alihlaza Joko. Umnangagwa wazela watshelwa ngumnumzane u-Advocate Nelson Chamisa samelele lokhu isigaba sakhe eHarare kudalela ephalamende. Wamtshela wathi imali le eliyilethayo izakwenza ukuthi abantu balahlekele yimoto. Umnangagwa yena waphendula wathi uChamisa ngumfana omncane. UJoyce Mjuruwaye umsekeli kamongameli uRobert Mugabe waze wahambisa indaba engumthethwandaba. Siyazi thina ukuthi imthethwandaba yethu vele ilembuzo eminingi nxa enika izinqumo esingathi ngithina ngezikhiwa zifair. Kunembuzo eminingi. Umama uJoyce Mjuru watholakala indaba yakhe ilahlwa ngama-courts. So namhlanje akusimangalisi thina nxa abantu sebelahlekelwa yinotho. Ibulawo ye-City Council injeyana naye isizama ukuthi itshele uhulumende ukuthi sicela ukuthi sicharge abantu ama-rates namanzi, sicharge sisebenzisa i-US dollar ngoba iphepha leli elithiwa yi-Zimbabwe bond kalisivela sisindi iphepha leli. Mihla ngemihla imali le iyawa. Ngingasho ukuthi amalanga adlulileyo amathathu imali le ibiku-3,000. Namhlanje imali le ibiku-7,000. Usithi ukuthi umuntu nxa uphethe imali le vele uphethe kubuyanga kuba longavumi into enjeyana.
Umnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma yena othi amankampani ala ukuthengisa ngedola leZimbabwe ephula umthetho.
Uhulumende wethu ukuphumisela ku-RBZ bakufaka ukusobala ukubana usebenza iZimbabwe dollar lamanye ama-currencies akwamanye amazwe especially i-US dollar lerandi ele-South Africa. Pho nxa ama-business people sebesala ukwamukela enye yama-currencies lawo okwafakwa emthethweni yomele zisebenze, bazi besithi abantu benze njani ngoba bakhona abantu abaningi kakhulu abalokhu behola iZimbabwe dollar. So nxa usubalisa ukuthi bethenge uyabusithi kona baqonde ngaphi. So khonokho yiko kusuka kube yinto ebuhlungu kosomabhizinisi abaningi abayenza izinto ezihlukumeza abantu. Kukhona ukuthi nxa kubana ngabe balezinkinga angithi balakho ukubana bakhulumisane nohulumende kube la i-RBZ leyo kubonakala kuna kwini okungenziwa kodwa kungalimazanga abantu jikelele.
Kodwa abanye babachuma bathi lokho akusoze kusebenze, ukubopha amankampani akusoze kusebenze. Bathi isisombululo esidingakalayo lapha yikulahla idola leZimbabwe kusebenze elemelika lemali yakwamanye amazwe le efunwa ngosomabhizimusi njalo ekhanya ifunwa ngumnotho.
Idola leMelika asilalo asilezi thina lapha. Pho nxa kungaba yilo esesilifaka phambili ilahle ethu imali kuyebe kuzaphetha ngani? Ngawunika umzekeliso nje amazwe amalutshwane especially iZambia lapha esekuceleni kwethu. Kulesi khathi lapho igwatsha elase lithwala ngama-plastic bag uzithwalela ngamabhara lingasayenzi ilokuze i-exchange rate yayo nxa ukukhangele le mali zaphandle. Kodwa baqinisela belayo imali yabo baze bafika ubana sokuze waguquka namhlanje igwatsha seliphose lihambelana le mali entengeye-South Africa irandi. Yikho okungumqoka okokuhlala lokhu libambelele emalini yenu. Ngabe abantu bathi kona hhayi asikhipheni i-American dollar le lamanye ama-dollars lawa abandle sisale le Zimbabwe dollar ngabe ngiyazwa sibili kungangcono ngabe bakhala futhi ngokuthi wena iRBZ ayiyekele ukufuna ukukontrola iexchange rate iZimbabwe dollar leli lingene iganga ngendlela ekuthi bona ama market forces athi sise sifike lapho esizafika idingcwe khona sisebenze ngakho khona kwana up to a point whereby kuza zokusitabulazele kodwa kugcine sokusehla kodwa futhi kugcine sokubambeka njengalokho okwenzakala kukwatha. Yiyo mina i-argument engibona ngantho umuntu angayisifaka hatshiyo ukuthi athi kona akulahle imali yakithi isigijimela imali zabanye abantu akusizi lokwana.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF Central Committee. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuvalela amankampani izimali emabhenki kumbe ukubotshwa kwababili abathathu nxa kuhamba kukodwa nje akusoze kuyilungise inkinga esihlangene layo yokuwa kwedola leZimbabwe lokukhwela kwentengo yezinto. Kudingeka ukuthi kuma kusenziwa izinto ezinjalo nxa bekhona ngempela abalamacala wona lawo kube kulungiswa lezinye izinto ezizwe ezenza ukuthi kube lula ukuthi noma ngubani athi angafuqa ezomnotho ziwe. Ungabona into isibuthakathaka kangaka athi noma ngubani athi uyanyathela kuyanyathelidileke kumele kulungiswe okuyikho okukhulu okwenza ukuthi imali yethu ingabi lamandla ezomnotho zingabi lamandla okukhulu kulalabo abantu ababili abathathu amakampani amabili amathathu. Ngakho-ke kukodwa nje khona lokhu kuvala i-bank account akusoze kulungise ngaphandle nxa ngabe bekuyabe kuthathwa khona lokho nxa belamacala lezinye izinqumo lamanye amanyathelo azancedisa ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo.
Uhulumende alubana ethe wadinga ukuxwayiswa ngodaba lomnotho lolu ungamcebisa uthi eluphathe njani?
Zimbalwa izinto ezidingakalayo ukuthi uhulumende azilungise. Yokuqala nje kumele enze ukuthi kube lula ukuthi abe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe kwehlise lokho esithi political risk factors. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi ezomnotho zelizwe zisebenze ngendlela efanele ukuze sibe le foreign currency enele itholakale emabhenki ingabe ithengiswa emgwaqweni. Ngokuba okuhluphayo khathesi foreign currency ithengiswa emgwaqweni kayikho emabhenki. Kanti ke futhi nxa ezomnotho zisebenza ngendlela efaneleyo kuza kwenza ukuthi singathathi imali yangaphandle siyathenga izinto kakhulu kwamanye amazwe okuthiwa i-dependence kuma-imports. Konke khona lokho kuzancedisa ukuthi izinto zibe ngendlela eqondileyo. Kanti kokunye phezu kwalokho njalo yikuthi kube lobudlelwano obuhle lamanye amazwe ukuze ukuncediswa kwelizwe leZimbabwe ngamanye amazwe kube lula. Zonke lezo zinto azikho okwamanje ziyadinga ukuthi zilungisweke ukuze ilizwe lethu lime ngendlela engcono kulalokho esikho khona namhlanje.
Isiyazi ukuthi uhulumende wesule iduty kwezinye izinto ezimqoka empilweni kaZulu kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Ungathi lokho sokulethe ububelo yini ebantwini? Bayaphuma yini abantu bayezithengela ama-groceries phandle?
Alukabonakala uncedo kangako ezidolo abantu bathwele nzima kakhulu. Ungaya emakhaya uye edolobheni intengo yezinto iphezulu kakhulu, akulanto ethengekayo, akulanto ethengekayo. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi uhulumende labo somabhizinisi labathengi kuke kuhlalwe phansi. Sizahlala sisitsho njalo abanye sisithi akuhlalwe phansi kubanjiswane. Ezomnotho zivikelwa ziqiniswa yokuthi wonke umuntu ahlale phansi babonisana abantu ukuthi kambe icebo lingasebenza yileli. Kuvela kuhulumende yedwa ngeka kulungise.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi abesifazana abalabantwana kodwa bengelamadoda abasekela ibandla leZANU PF abazibiza ngokuthi Single Mothers for ED bavule ugatsha lwabo kobulawayo ngomgqibelo lapho okuphume khona inkuthazo yokuthi labo batholiswe amathuba okuthuthuka kwezenotho. Iphepha ndaba le Herald lona lithi umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uyakulandula ukuthi umthetho obizwa ngabanye ngokuthi Patriotic Bill ujonge ukuhlukuluza abamabandla aphikisayo. Sithi uqondanele zigilamkhuba ezilimaza ilizwe ngokukhankasela ukuthi letheswe izijeziso zenotho. Lo mthetho sumelele ukusayinwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kulandela ukupasiswa kwawo ngamadala ephalamende omabili. Soku isikhathi sembiko yenu.
Mbingelele enkundleni basakazi lonke leyokhuluma engumantsheza. Mina ngithi ngilokudana ngokuthi ngempela 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 kambe thina saba ngabantu abanjani elizweni esivumela yonke into loba yini igovernment loba ingathi yini efuna ukuyenza ebantwini bakithi siyavuma kuphela. Loba singayenziwa isihluko esingakanani siyakwemukela kuphela. Ngake ngezwa umunye umuntu ekhuluma ethi yena akulanto elula njengokubusa abantu belizwe laseZimbabwe. Ngoba abantu belizwe laseZimbabwe i-government noma ingabayenzani bayathula kuphela bayakwemukela. La government njalo seyakubona vele ukuthi noma ingayenzani abantu belizwe laseZimbabwe akulanto abangayenza kuyo. Yikho nje usizwa behlala betshela abantu into engekho. Uze betshela abantu ukuthi sesilungisile imigwaqo, imigwaqo yenkayi ngalesi esiyilungisile, kodwa ukuthi uyabheka imoto ziyafa zibulawa imigwaqo, abantu bahamba bestaka lapho. Kodwa igovernment mayikhuluma ithi hhayi sengilungisele yonke into, abantu baseZimbabwe bahleli kahle, umnotho waseZimbabwe edlula amazwe wonke. And abantu uma kukhunywa utsho njalo abantu bekwemukele khona lokhu. Hayi futhi ilizwe lakithi angazi ukuthi laba njani. Abantu impela uyezwa bezitshaya izifuba bethu bafundile, kodwa imfundo yakhona mina isuka ingidanisa ukuthi kwenziwa yini. Safundela ukuyahlala kwamanye amazwe, safundela ukuthatha amapasipoti sibaleke siyehlala kwamanye amazwe. Hayi mina angazi shemu, mina sengikungehlule impela ngabantu baseZimbabwe.
Ngibingelele kustudio 7, ngibingelele kustudio 7 obingelelayo umfoka Sibhidli lapha nelupane. Into engingayitsho mina zihlobo zihamba kithi, siphila kabuhlungu kuleli lizwe laseZimbabwe, siphila kabuhlungu kakhulu. Ongangukuthi ngikuya ngami abantu ngabayangizwa bakithi bengathatha wona lowo mbono wami nje omncinyane obula engilawo owokuthi yizaphu, yi-TCC, yi-EFF lay wonke njona la amanye amaphathi lawo bakithi ake livotele eyi-1. Mina ngicela ukuthi livotele yona i-TCC, lithathe nje amavoteni liyanikeze i-TCC. Sikhuphe nje izani kuphela, singayikhuphi izanu loba selingakhuphana linalodo selisala selikhuphana ngokuhamba kweminyaka linalodo kuzabe kungcono. Kukhona okungavela la khona singaphi, kodwa nxa lokho kusesele zanu laphana lani ngapha lokho liphikisana liphikisana lingafuna ukuthi likhuphe. Hlanganani mani,
hayi ilizwe lakithi ngempela kaliselayo igovernment ngempela. Anje bahlali njengoba inkomo zingene amahlanga, iZANU-PF kuyesitotshelayo ngale ndlela kwenziwe njani? Ngoba uyabona abantu abaningi baribhuta amakhesi amaningi, amasela enkomo bayawabamba bawayekela 2-3 bawabambile, 2-3 sebeyoyekelile, usathi uyalandelela icala umuntu wakhona sephandle. Asikhuphulele amasokisi bahlali, uyabona isisela amaningi abantu, isela kalikhwitsha izandla lithwaya amadolo lingasahambi ngenyawo zombili. Ayikho into esingayenza ngoba liyabona uMnangagwa lowo amasela la babenefita kiwo, amasela la yiko la ababenefita kiwo kakhulu. Thina sithi silandele umthetho sizahlala sikhala suku zonke, asiyenzeni ngenye indlela ngoba ngeqiniso ngeqiniso sizahlala sikhala ngala masela la. Akula muntu ongayiboni into ezakalelizwe lakithi. Amashona la emathebeleleni ngale balanda ukuzobuthi into yonke emathebeleleni. Aziphelile inkomo zethu madoda, hayi inkomo zakithi ziphelile madoda, iqiniso lihle. Uma singabe lokhu sisayenza ngale ndlela esiyenza ngayo, bukha manje ngamagroup umhlaba wonke, all over ngamagroup okusela benkomo. Kodwa ngelilanga kuyadingeka ukuthi sike siyenze isibonelo wadini.
Salibonani Studio 7 njani balaleli labalandeli be Studio 7 emuli yonke yaseZimbabwe ngezindawo ngezindawo yakhuluma ngolakho mfane wathi 8 enkayi hayi siyabonga izindaba ezinhle ezisethulela zona ku Studio 7 cela inhlonipho eZimbabwe abantu bevote ngenhlonipho la ngokubambana kungabi lokucabana elizweni ilizwe yaseZimbabwe ilizwe liyazakala ngenhlonipho indawo yonke liyazakala ngenhlonipho so abantu sicabe bambane nje bengaxabani abantu bevote kahle ngokuhloniphana nangokulalelana kungabi lokulwa phakathi sicele baba umnangagwa esilungisele yona imali elizweni njengoba imali yakho yabayiwisa kangaka ibhondi ayisathengi lutho cekani siqondisele ibhondi kuphela iqondise kahle ukuze athi sikhona ukuthenga emashophu ngoba izinto ziyadula manje azisathengeke bakithi cela nje abantu bebe lokuzwana kungabi lokuphikisana ezweni lakithi siyayithanda kakhulu iZimbabwe siyimuli yaseZimbabwe sithandana sonkeni kungabi lobandlululo cela abantu bethandane zonke indawo kube right nje bevote ngengayenkululeko kungabi lokulwisana siyacela bakithi muli yaseZimbabwe
njani thina siyaphila kanjani konke abanye lani linjani khona ngaphoti nasibona umgodola ngapha kwaqandama yayisibili siyagodola kakhulu ensikabinti lapha kwenhlungwini sinyana kwami lapha hhayi umnyaka lo sisebunzimeni sisebunzimeni ngoba undoda lengabone wina futhi kuthithi siseproblemini yomgabela umnyaka kodwa hhayi yasisamfuni siyasisamfuni iqiniso lakhulu noma ngaze womisa imithetho yakhe nayo womisa ukuthi abantu bangasakhuluma bebabobhana sizakhuluma kuphela kuzaphela sibulala kulani lapo.
Lawo bekungamazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela awakho amazwi kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owake waba ngumongameli waleli lizwe umnumzana Donald Trump uzamiswa emthethwandaba kusasa ngemva kokuvulelwa amacala angamashumi phose amane 37 counts awokuphatha buchapa amaphepha alemfihlo kahulumende ahamba lawo emzini wakhe lapho ephuma embusweni. UTrump weteswa njalo icala lokutshela abanye ngalimfihlo engamelanga yaziwe ngabantu abangela mvumo abayiphiwe nguhulumende. Umnumzana Trump yena oncintisa kukhetho lukamongameli efuna ukubuyela kulesi sikhundla uyawalandula lawa macala esithi uyahlukuluzwa njengohulumende kamongameli Joe Biden. Kodwa uhulumende kaBiden uyakulandula lokhu. Sixoxele ocubungula izombusazwe ehlala eMelika njalo elilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Tim Moringayi.
Ukuthatha kwama-documents lokhu vele kufake ilizwe lonke at a very dangerous state ngoba siyakwazi ukuthi ama-documents angkhona amaningi ebekhuluma ngama-assets or ama-human resources actors of iAmelika in other countries, izibhamu, lokusebenza kwezibhamu, lama-weakness angkhona everywhere. So le yi-information layo kadinga mele ibonakale ngu-president or igcinwe endlini ka-president or u-former president. Okakathesi sibona ukuthi hayi into zona lezi it's very very critical to the nation ele yaMelika ngoba zingakwanisa ukuthi iphazamisike i-information le ingangena kwamanye amazwe angathiwa against iUnited States. Siyakwazi ukuthi kathesi mhlaba wonke jikelela akumanga kuhle ngoba iUkraine le Russia lokhu esidibana ngendaba zona lezi. Kumele laye umnumzana Trump akhulume ukuthi indaba zona lezi wayezihambisa njani. Ukuthi ama-Democrats ayamhlukuluza, hayi vele lokho siyakwazi ukuthi ma kulo president ovela ku-Democratic Party, ama-Republicans lawa ayamhlukuluza lama-Democrats kungangena umRepublican laye bayabahlukuluza. But okwakathesi sibone ukuthi nganthwa kule case ekhona until size sibone ukuthi lati when everything is said on Tuesday kuzabe kuhamba njani.
Abasola ukuvulelwa kuka Trump amacala lokhu bathi lo ngumzekeliso omubi kakhulu ongenza siqala ukubona abake baba ngomongameli beMelika kuyiwa phambili isebevulelwa labo amacala.
I think it's a very good thing. Ngoba siyakwazi ukuthi skathi sonke for all these years amanye amazwe wonke ayecomplaina ukuthi eyamelika yayingabambi abantu bayo in responsibility ukuthi babeyenzani all over the world. Siyabona ukuthi abantu babecomplaina about uGeorge Bush, Ronald Reagan, labanye ama-president, abantu emazweni wonke bebulawa njengoPatrice Lumumba, lamanye ama-actors oShea Guevara all over the world babe blema omongameli belizwe beAmerica. So kwakathesi mawusungena lawe ususiba ngupresident waAmerica uyabe usiyenza lawo unanzelela ukuthi awusoze uzingenise enkingeni mawusuphumile, ngoba there is no immunity mawusuphumile esikhundleni sonaleso. So kathesi sizabona ukuthi bazayifuqa izi yefika ngapha indaba yona le, but angiboni bembopa bemhambise jele. I think uPresident Biden is going to pardon him.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe njalo ulilunga le-Triple C. Sixoxela ese-Ohio khonapha eMelika.
Baba wazalile ma Baba wazalile ma Ilemeli tubegayo Ilemeli tubegayo Chelimana 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 Chelimana, 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 Minange sabi kufa Minange sabu kufa Chelimana 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 chelimana
Danga pansi baisana bekubuhle behlabela ke kamnandi lapho besiqhibela uhlelo lwethu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Abahlali benyathime abangamachumi phose amane ababotshwe ngolwesihlanu besetheswa icala lokudiliza amahofisi ezanu-PF bazamiswa enkantolo namuhla, lapho abazacela khona ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail. Ingcwethi kwezenotho zithi kalisoze liphathise inyathelo le-Reserve Bank of Zimbabwe elokuvala ama-bank accounts amankampani abikwayesala ukuthengisa ngedola leZimbabwe efuna elemelika kuphela. Owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump uzamiswa enkantolo kusasa esetheswa amacala angamashumi amathathu lasikhombisa Las 2 part 36. Kwaneleke mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 na olivalelisayo yimi owenu untungamilinkomo lichone kuhle.